soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kumpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uPiyasi Jamba utholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leCitizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzakwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabanga ukuthi bengancintisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangadwe ngamatshe batshiswa izizalwane zakwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UPiyasi Jamba usetholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla le-Triple Sim. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Muremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala we-Triple C wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapholisa asekhuphe umbiko wesithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya owe-Triple C, kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwehlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo, olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathe chithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni, kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho-ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. USikhala uyadonsa jele inyaka yonke le, izinyanga zonke bezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Ngikuchoyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindela indlela ongakhangelelwa ukutelizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga athonisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzi wakhe, usebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalokhe aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba oluka Masaya obulawayo laphana eMabhuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo, izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe. Kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitiki akula muntu ozathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbele amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilandele kwezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babafair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ukukhangelela ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Caliphan Phugeni, isikhulumeli sikaChabangu, uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolu. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPhugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Izwile kuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament yethu, asisoze sikwamukele lokho, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-CCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-CCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngase sikule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala kuyinto akhangileyanga and kuyinto engasoze siyi-accepte thina njengeTCC.
Akulethusi na lokho kwenziwa nguSengezochabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, pho lizakubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo ke ikubana sikhokhela abantu bezimbabwe ukuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi la izabe izama ngezindlela ezijene ukubana ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyimuva, siyaphambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule honorable Manduna e-Country Park kule honorable Pasho Sibanda, abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangilela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana ke ye kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili. Njalo icampaign yaqhubeka eBulawayo South lapho kulo Nicola Wasen labo besenza ama-door-to-door, labo honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhlaka 9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziva ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa laphana lo Gift Dube owe-Studio 7 okwekhathesi ke sizwe ubaba uPhugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhalo sabambile kwesikhathi samanje ube apply-ile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-CCC kula ama-by-elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-CCC abathi bale-interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana hhayi lwalalela, and then ijaji laselithi hhayi ngempela njengoba befikile lawo laba bele constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana ke ukuthi udaba lolu soluzongena ma ngithi lolu ngikhuluma lokustopha laba abarikholwayo ukuthi barane under CCC soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu ke sokuzolalelwa ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyana interdict elokhu isalindiwe.
Umnumzana Caliphan Phugeni yisikhulumeli sikamnumzana Sengezochabangu ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Diepsloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kukatalent Moyo loFelix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babesiyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lo mnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunje okwasenesikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi. So izimali zangkhona ziphuma kancane kancane, uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha. Imali esiyidingayo baba imali eningi ngoba vele lezi moto ezidonsa abantu kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo, and laba abantu babili, omunye uyecholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sivili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lomuntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla bo-grocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo zingaphi? Selilakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, wonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye bakhala ngokufanayo imali, azikho abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi amapermit nalawo. Abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi. So izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy likela izama yini ukuthi likhume la?
Sike sazama, kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona?
Iye inkulumo zangkhona zikaphutho, okunye kutsho ukuthi siza kuzwa namhlanje. Kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani, into zangkhona zima njani, inhlelo zangkhona zima njani.
Ye amapolisa-ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi akukabotshwa muntu.
Ye khuluma labantu ukwezethi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Iye hayi lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthweleyo kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-akhawunti, abanye siyatshaya esontweni. Imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi esingabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, leto le isi isindaba phendule ngoba uma uchallengelela ma ukhayela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni leSouth Africa seyitrethi uinnocenti awukho inocenti usuyitrethi uma uphuma endlini awusakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzeza abantwana sesizathasa ubuleyo. Lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni thina le. Lokwenza ukuthi bafika bewone benze bebamba inkunzi babulala abantu. So umuntu weSouth Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbeni inyoka into yokubulawa. Ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi uyawubulala kodwa umhlwazi akwazi ukulume muntu. So yikho lokho sokusebenzeka lapha ezweni leSouth Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa. Into le abayifakele isibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. Lo hulumeni angazayo futhi uthule ngayo le nto.
Pho kumele kwenziweni ngakhonokho kugobala?
Mr. Dube, kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba. Belungise lolu daba lolu izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu siyazazi kathi sizigcineleni ezindlini singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento leyi ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuza ukuthi lo muntu isigebengu lo.
Dube, ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume lento ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhuliswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singathengi. Bekhulisa lo government ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sesihambisele ijele lekhaya because mawuthenanzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu. Kodwa uma befika laba fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeziki uthole kulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sizihambela asisathenjwa ungabonakala ukhulumuntu imbesindebele soyisitha.
Umnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangatwe ngamatshe batshiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandela ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ya, kuyezitho esiyisikile ukukhuleka kwempi ngoba sibonga ukuthi kube kwaba lethuba lokuthula ukuthi abantu bebephefumula. But lokho sekwenzakala futhi ukuqhubeka kwempi lokho akujabulisi, akuthokozisi, akuthokozisi. And sibona yona i-Israel futhi yeye ephule futhi isivumelwano sokuthi yeye seyaqala ukuthi ibhilisi sihamba lamasosha amaningi futhi futhi. So, asazi thina ngathi siyakhuleka ukuthi kube lokuthula sikuleyo nto ehlalisweni.
Yes, sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, iZrayeli ayifuni ukuthi ngiyitele ngoba yena ifuna ukuthi isiqede iHamas yonke. Ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. So kulokuthi ikhulume nani ibonisane ukuthi iHamas ingabusa njani iPalestine le-Amsatahi behlalisana. So yena i-Israyeli vena ifuna ukuthi sibulale wonke ama-Hamas kodwa abantu abafayo ayisiwomasosha. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwomasosha. So yikho kuzwisisiwe kona. so Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela iqoqo ngokwenzi.
Ye ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa konje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi alika amanye amazwi kaphomba ukuthula nje esiba ngama hypocrite. Ukuthi bona ababoni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine, ukuthi i-Israel ilithe iyamasa ukuthi kubele ukuthula, but at the end of the day abantu abafayo ngamasivilian. So into efunakalayo ukuthi either iPalestine izisele kuyilizwe elinjani elikwaneleyo kube yiPalestine, kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two party state ukuthi kuyabe kule Palestine le-Israel zonke zibusa kule lizwe lilodwa.
Lo uSheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngeliso lelizwi likaNkulunkulu, ngibona la ngeliso elomhlaba nje engingathi yi-humanist. Impilo yana sayilunganga ephakathi kwama-Israeli labantu beGaza, ama-Palestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Pho, kungenziwa njani ngelapho mfundisi?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israel nomuPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impilo yane yase-Israel, iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathekelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje bepho ukubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangaso masotsha, abangaso ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwica mfundo solwayo Ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambise igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi seKhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu abayabe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse, abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi. Yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu bakwaNgwenya?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswe embhedeni bengani bafakwe i-drip esebe sokutrenwa igazi ekhitshwa ipaint kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje ipaint elilodwa kumbe elibili. Ipaint leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye nxa udonate igazi upha abanye abantu impilo. Wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital, sixoxe laye koBulawayo, ubekhuluma lapha ezimele. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni koBulawayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa abantu liminyene bengathelelani isitesi lendawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe le cholera. So thina eziBulawayo sifuna ukuklina isithi yethu, sifuna ukudikhonjesa ama-vendors ethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngukhansil, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-license zabo, njalo le khansil kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela u-5,000 kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa baqamula umthetho. So and besenza njalo lama-bylaws abakawawazi besithi council ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Bewufanele ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezindawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyayihamba esipamfreki nongena emkamo empophoma laphana uyethenga inkukhu yamakhaya. Nxa uvele ufuna ama-flowers okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esetwork usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mkhasa?
Manje okukhona kathesi ukuba sokuhlangene yonke into, uvela kuzithunga kuthengiswa yonke into, okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe lengcekeza, ngoba uzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbu, omunye senzane okuthiyeneyo, abanye bezobethengise lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sisikline isithi uBulawayo wethu, abantu kababuyele ezindaweni. Njalo nxa sinazelela futhi kulabo bantu ababhadali, so uhulumende uyaluza i-revenue, ukhansel uyaluza i-revenue ngabantu bonalaba abangabhadaliwe. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Sizosinanzelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abasuswayo kusalungiswa igodini. So igodini as far as our consent seliqalisile ukuthi belilungise liqedwe, liphele abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantu tshane abavele babe lama-license khona fana ku-5,000 bengasala sebengena ushale kuhle ezindaweni beyithengisele. Not okwakhathesi ukuthi kugcwele bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumeni. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonjesa ukuthi ikholela ingabi khona, ingabi kuningi, ngoba sesinanzelela ukuthi idolobho lethu sokuphekwa le mgwaqweni. Kudala kwakunezaba lokho kwakuzivila ukuthi uthenge ukudla, uthenge isitshwane, uthenge inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona. Yikho kuzathola khona ukuthi sinaziwa le mkhuhlane. Njalo khonapha nxa sikhanyele labo bantu futhi kakunazambuzi lapha abakhona, kugcina besebesenzela khonapha kuma-service line, besenzela khonapha lapha abathengisela khona kuklinwa. Sasemuntu evukesendlela futhi impahla sasevuleni ethengisa umumbu khonaphana lapho kungadinwanga khona. So imikhuhlane ingaba mningi, ikholera ingaba ningi. So yikhothina sisise njengeBulawayo Vendors take each other njenge-informal sector, sikline up. Abantu kabahambe ezindaweni ezi-designated, abantu kabahambe beyithengisela emalokithini. Thina njengathi sithi kabahambe emalokithini lapho kulezindawo khona njalo, kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole inzuzo, ngoba baya bengasagigadi, baya bengasawestile time. Uyakusuvuka uhambe emsileni wakho, uchayise masene, uhambe endlini kungela bhasi lowoyisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mukasa, okwenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, sixoxe laye okobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.